Well, ubuhlungu kakhulu abantu beZimbabwe ngoba izinsizwe lezi and iAmerica ithi yona ngeza abantu abathize bathi 84 labathi lama-company bathi nje bathi 56 around there I think. Kodwa-ke ungakhangela nxa ilizwe lisehluleka ukuthi lithole ama-credit lines ayisiyo wona la ama-individual lilizwe lonke okuba-affectayo ngitsho njalo. Ndibese ngikhathaza futhi ukuthi lanxa kuthiwa izitheziso lezo zikhangelane lokuthi eZimbabwe akulama-human rights, ngi-underline i-statement sika-Trump sokuthi zi-undermina ama-interest e-America eZimbabwe ngithi Africa. So ama-interest akhona yiwaphi? Ngokuthi umuntu ahlale kuhle kumbe ngokusuthi sinothi e-America njengoba bengabantu bakhuze okukhathazayo kuphela wayi-underlining yami kuphela.
Kodwa kundaba zamalungelo khonapho babuNdlovu, ungathi uhulumende weZimbabwe uyawahlonipha yini ngokugcweleyo nxa sikhangela izehlakalo ezisanda kwedlula nje ukuhlukuluzwa kwabantu lokubulawa kwabantu libutho okuke kwenzakala kumaviki asanda kwedlula?
Angiboni ukuthi kulo muntu othabelele ukuhlukuluzwa kwabantu lokubulawa kwabantu. Angiboni. Mina amalungelo abantu ngile qinisa ukuthi umuntu okuthiwa olekuqala one is presumed innocent until proven guilty. And nxa umuntu ngathiwa olekuqala ngiyahlala ngilalele ngizisikhothi zakuthini yona. Ikhothi ngathiwa kuqala uhulumende ayemhlukuluze lami ngiyasola. Kodwa ikhothi ngathiwa kuqala ngoba ngiyewakhile separation of powers. So nxa uhulumende awumelanga angenele kumakhothi. Nxa udawula usemakhothi kufanele ayekele amakhothi alandele udawula khona. Yesikhuluma nge-rule of law yena leyo.
Izijeziso lezi iMelika iqina ngokuthi ziphatha kuphela labo abazifakelwayo, njalo amabhizimusi, ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kweZimbabwe leMelika buyaqhubeka. Ngokutsho kweMelika, kube lokuthengiselana okufika ku-$1 billion phakathi kweZimbabwe leMelika kuminyaka elithumi esanda kwedlula. Ungathini ngalokho?
Angiye ngibaphikise lokho ngoba yiba bakutshoyo. Uma umuphikisa uludo kufanele ube lezizathu lama-facts obaphikisayo. Kodwa-ke nxa bona besithi kulabantu lama-company angu-56 nxa beyokamba lelizwe lingayenelisi ukuthi lithole ama-credit lines kuya-affect abantu.